Benye ngathi ngimangele ukubona umngane wami uJoseph Koze. Lapha futhi ngiphenduke njalo ngase ngithatha isikhathi esilutshwane ukuxawula isandla sakhe. Gasiphendleni kaThesi elizwini likaNkulunkulu kumaHebheru isahluko 1. Ngifuna ukubala okwengxenye elokuqala, lelesibili, lelesithathu, ivesi ukuzuza isihloko sobusuku. UNkulunkulu ngezikhathi zakudala langendlela eziningi wakhuluma ngezikhathi ezedlileyo kubokhokho ngabaprofethi. Ngalezi zinsuku zokucina ukhulume kithi ngendodana yakhe ayibeka ukuba yindlalifa yezinto zonke owadala ngayo futhi imhlaba. Yona eyikubenyezela kwenkazimulo yakhe lomfanekiso uqobo sokuba nguye kwakhe njalo ithwele izinto zonke ngelizwi lamandla ayo. Lapho isiyenzile yahlala ngakwesokunene somkhulu kweliphezulu. Masikhothamisene amakhanda ethu kaThesi ukuba sikhuleke ukuthi kaThesi sisebukhoneni bakhe obungcwele. Nxa ulesicelo loba yisiphi leso ongathanda ukuba sazakale kuye, ungaphakamisa phezu isandla sakho futhi yiso isicelo sakho ukuthi uNkulunkulu uza. Baba wethu osezulwini, siyabuya kaThesi phambi kwesihlalo sakho ngokukholwa ngebizo likaJesu Kristu indodana yakho, futhi sinikiwe lesi isiqiniso ukuthi ukuba sicela loba yikuyini ngebizo lakhe siza kuphiwa. Futhi wena uyazi izifiso zethu njalo lezidingo zethu, njalo wena uthembisile ukuthi uzakupha konke lokho esikudingayo. Ngakho Baba, siyathandaza njengoba wasifundisa, umbuso wakho mawuze, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba kusezulwini. Ukuze isicelo sethu ngobusuku balamuhla kungaba mayelane lesifiso sakho ukusipha sona, futhi siphe lawa amalungelo. Ngoba ilizwi iNkosi futhi zonke izikhulumi njalo labalaleli, futhi umoya oyingcwele makangene abe ngumenzi welizwi kulobo busuku phakathi kwethu, ngoba sikucela ngebizo lakhe. Amen. Lingahlala phansi. Kusasa ekuseni ngiyaqedisisa ikudla kwasekuseni kwamadoda angosomabhizimusi befull gospel ngokujwayelekile. Lapho belomhlangano wezikhulu zesonto, ngilethuba elihle lokukhuluma ekudleni kwabo kwasekuseni. Kuze kube yilesi sikhathi yiyo kuphela inhlanganiso, kungayisiyo inhlanganiso kodwa iqembu kuphela lelo engingena kulo ngosomabhizimusi bamaKristu. Futhi kaThesi ngiyaba khulumela ndawo zonke jikelele. Kathesi ngalobo busuku siyathemba ukuthi lumbuthano awusoze ube yize. Ngize kini diniwe umphimbo ohelezayo, futhi ngithole ibronikali ngivela eTucsoni lapho khona kuhle futhi komile, njalo ngiyabuya lapha kuhle futhi kumanzi. Ngakho kulokuphambana ngali namanzi wonke lapha, ngali ngawathumeza kithi singakuthakazelela lokho, kodwa lingeke lakwenza lokho. Yebo, kunjalo. Kodwa ngiyalitshela into eyodwa kulomfanekiso lapho. Zonke ezethu izinto eArizona, izihlahla zethu zigcwele okuhlabayo, yonke into elameva kungoba komile. Kathesi nxa leso sixuku sinye singakhula lapho, singaba lihlamvu elihle elithandekayo. Bona, ngalila manzi yiso isizathu isiba ngameva. Futhi nxa ibandla lisiba ngelamanzi okuphila, liba ngelomileyo futhi liyahlaba, futhi lihlaba ligwaza yonke into. Kodwa lapho okugeleza khona amanzi okuphila, kuyavula ihlamvu futhi kulenze libe buthakathaka, lithambile njalo libukeka ligcwele futhi lisemukeleka kuNkulunkulu. Ngakho iNkosi uNkulunkulu kasithelezele kulobo busuku ukuze singabi ngameva, kodwa sibe ngamahlamvu amahle ukuze abantu abalahlekileyo bahlale ngaphansi kwesihlahla somthunzi wethu, futhi bazuze okuphumula emphefumulweni yabo. Kathesi ngifuna ukuthatha isihloko kulobo busuku nxa iNkosi ithanda, futhi ngiyadonsa leyi imayikrofoni encane. Ngakho konke kusondela engingakwenza ngenxa yokutsha kwelizwi.
Ngiyafuna kusuka ekubaleni lapha kumaHebheru 1:1, ngifuna ukuthatha isihloko sokuthi uNkulunkulu ezikhomba yena uqobo ngezimilo zakhe. Bangiphinde futhi lokho, ngoba ngiyazi ukuzwakala kwamazwi kubi lapha. uNkulunkulu uzikhomba yena uqobo ngezimilo zezimo zakhe.
Kathesi phose yonke into ikhonjwa ngezimilo zayo.
Futhi ngile mibhalo emlutshwane la,
leyo enginga, lamanothi lawo engingathanda ukuthathela kuwo.
Kathesi isimilo sesimo sento yonke siyakhomba ukuthi into ba.
Kathesi njengasemvelweni yonke, amaluba ayakhonjwa izikhathi ezinenge ngezimilo zezimo zawo.
Nxa efanana kakhulu olunye uhlobo kusiya kolunye, isimilo salelo luba siyakhomba ukuthi liluba bani.
Futhi lasempilweni yeganga izikhathi ezinenge, ngingumzingele,
futhi kumele wazi isimilo saleyo nyamazana oyizingelayo, kumbe ngezinye izikhathi ungakhohliseka sibili.
Njengalokho, njengembu yasematsheni phezulu le eBritish Columbia, ngangiphansi nje kweYukon lesi sikhathi sekwindla esedlulileyo. Abazalwana ababili lapha kathesi babelami futhi sasizingela.
Kathesi nxa ubungazi kumehluko lapho ulonda umkhondo wemvu kumbe inyamazana elempondo yombhaxa,
ubungeke ubone umehluko ngaphandle ungumzingeli ohlakaniphileyo,
ngoba zenza umkhondo ofana nayo, ziyeqa nxa zibaleka.
Futhi uyabona eyodwa imi khatshana ifihle ikhanda layo,
ini ungeke ubone umehluko,
ziphose zifanane ngokulingana, ingxenye yesinqe simhlophe njengenyamazana elempondo mbaxa.
Kuba nzima ukuzihlukanisa, kodwa impondo zayo ziyakhomba isimilo sesimo sayo ngazo lezo mpondo.
Imvu ilophondo luthileneyo, inyamazana empondo mbaxa ilezi mbaxa eziphumele phandle. Futhi eyinye into, inyamazana elempondo mbaxa ayingeke iye phezulu kangaka ukuya kudla.
Futhi ke imbuzi iyahamba, futhi kulesimilo sesimo embuzini
lemvu okuthi umele wazi umehluko phakathi kwazo.
Lapho uphezulu kakhulu, ngoba zonke zihlala phezulu entabeni, kumele wazi umehluko.
Kodwa ungananzelela, imbuzi iyakhubeka lapho ihamba,
kanti imvu iyahlalisa unyawo lwayo kanje lapho ihamba.
Isimilo sesimo sendlela esenza ngayo umkhondo wayo.
Ukhomba inyamazana yakho ngesimilo salokho ekwenzayo,
futhi lokuthi yenza njani, lokuthi idlani lakho konke,
izikhomba yona ngesimilo sayo.
Futhi ungeqa eyodwa,
futhi ukhangele ukuthi kwenzakala.
Uyabona indlela ezihamba ngayo,
uyabona ngesimilo senyamazana etshiyene.
Ngakho wake wananzelela kangikwazi ukuba lilazo yini lapha kumbe hatshi, izinyoni ama-yellow ham ezifanana lomasiqoqoqo,
yebo, ukubhamzela libizo elizifaneleyo.
Futhi uhlobo lwenyoni embalabala echweke-chwekezayo kakhulu, inyoni embalabala echweke-chwekezayo kakhulu, iyaphose ilingane lomasiqoqoqo oyiyelo.
Futhi uzibona ziphapha zombili, zonke ziphose zibe ngumhlobo munye wenyoni.
Nxa ungaboni umbala kodwa zikhangele nje, ungatsho ukuthi umasiqoqoqo uyiyelo yisiphi.
Inyoni embalabala echweke-chwekezayo kakhulu iyaphapha phose nje iqondile,
kodwa umasiqoqoqo oyiyelo elengisa impiko zakhe. Lapho ephaphisa impiko zakhe,
uyayehla phansi futhi aye phezulu, ayehle futhi aye phezulu.
Uyabo uyazenza echoke njengalokho,
futhi ungatsho yiso isimilo sikamasiqoqoqo indlela aphapha ngayo.
Nga unanzelela isagwaca nga siphuma indlela esiqansa ngayo,
futhi ukhangele nga usexaphozini okungaba lezagwaca njalo, futhi isagwaca esilomlomo mude,
lina bazingeli liyakwazi lokho.
Isagwaca iWilson lesagwaca iJack
zizikhomba ngendlela eziphuma lezihamba ngayo,
ziyazikhomba indlela yazo yokuphapha ukuthi ngumhlobo bani wenyoni.
Ngakho-ke nxa usanda kuzizwa, ungatsho nje ukuthi bekuyiphi ngendlela ephuma ngayo ukuthi iyini ngesimilo sokuphapha kwayo.
Njengendoda futhi lomfazi,
bonke ngabantu, kodwa umfazi lesimilo esehlukileyo kulesendoda.
Ngangibala lapha ngesinye isikhathi esedluleyo mayelana loSolomon lenkosikazi.
Ngangizange ngenelise ukuthumayela umbiko wami omncane lapha
mayelana lenkosikazi yaseningizimu
isiza izobona uSolomon futhi ebona leso sipho sokudalula.
Ngangibala ngalokho lapha kungasikude, futhi wathi ukuthi enye yezidinda eyabekwa phambi kukaSolomon yayi lenkosikazi yathatha umfazi kumbe abafazi, ngizakutsho, futhi wabagqokisa njengamadoda. Kathesi lokho kwakungaziwa ngalolo suku, kodwa ngempela kuphelele konke ngakho okutsha namuhla.
Futhi uyakwazi ukuthi akulunganga. IBhayibheli lathi umfazi kamelanga akwenze lokho. Kuyisinengiso ukuba umfazi agqoke isambatho esifana lesendoda. Futhi uNkulunkulu ongaguqukiyo wakutsho lokho, ngakho kuliqiniso. Ngakho siyafumana ukuthi uSolomon esabakhangele wabenza bahamba kumbe benza olunye ulutho, futhi masinyazana wathi ngabafazi. Bona wayekwanisa ukutsho ngesimilo salowo mfazi, indlela azibamba ngayo, ukuthi wayengumfazi futhi engeyisiyo indoda. Futhi-ke phose yonke into ngaleyo ndlela kanye lesimilo sayo. Njengabantu abaningi banxele, futhi labanye basebenzisa esokohla, izimilo zezimo zendlela abazibamba ngayo. Uyakwanisa ukutsho ukuba ngumuntu osebenzisa esokunene kumbe osebenzisa esokhohlo, ngendlela abazibamba ngayo, ngendlela abamukela ngayo izikhathi zonke ngaleso sandla senxele kumbe esokudla. Futhi khumbula, uJesu wayelento enjengaleyo, ukuba izandla ezimbili ziphose ziyafanana, zilokudinda kunye kwesithupha, ukudinda kunye kweminwe, iminwe emhlanu, ucilikicane umunwe okhombayo, futhi lakho okunye, njengoba isandla sokunene futhi nesandla sokhohlo zileminwe efananayo ngokuvamileyo. Isandla sinye esilinganayo kuyafana qathu. Futhi umehluko kuphela okhona phakathi kwazo ukuba esinye ngesokhohlo, esinye ngesokunene. Yiwo kuphela umehluko ongawutsho, esinye ngesokhohlo, esinye ngesokunene. Ngakho-ke kulokho uJesu wathi, ngingaphosela umcijo omncane lapha. UJesu wathi kuMateyu 24 ukuthi izimilo zezimo zomoya sizakuba sengathi ziyafanana ngensuku zokucina, ziyabe zifanana okokuthi kungakhohlisa abakhethiweyo uqobo aluba kwakungenzeka. Bona bayakuba nje, thatha isandla sakho usiphakamisele phezulu, bona nxa ungananzeleli, esinye sazo sifanana lesinye ngendlela zonke, kodwa esinye sazo ngesokhohlo, lesinye ngesokunene. Yiyo indlela imimoya eyikho ngosuku lokucina, sengathi iyafanana kodwa ilesimilo sesimo ezikhombayo, omunye uqondile lomunye awuqondanga, futhi uyakhonjwa ngesimilo sesimo sawo. Umoya kaNkulunkulu ukhonjwa ngesimilo sesimo sawo. Bona umoya kaNkulunkulu futhi lomoya wesonto, ulomoya wesonto lomoya kaNkulunkulu ngempela ongafanani lomoya wesonto lakancane. Ulomoya wehlanganiso yesonto, ulomoya wesizwe, ulomoya welizwe, lonke ilizwe lapho ngisiya khona uyangena lapho uyafumana umoya owahlukileyo. Ngaya eFinland abantu abahle, kodwa kwakulomoya wamafini. Ngangingaya phansi le eGermany kulomoya wamaGermany. Lapha kungesikode ngangihamba lonkosikazi lapho sisahlala e-Indiana iminyaka emibili edluleyo, ngale esupermarket encane. Ngangisanda kufika ekhaya, kwakumele sihambe siyedinga ukudla. Futhi ngisendleleni yami khonale, thina kwakuyisikhathi sehlobo, ungeke ukukholwe, kodwa safumana inkosikazi eyayigqoke isigqoko, futhi kwakumangalisa. Kwangethusa, ngathi khangela lapha, lokho kukhanya kumangalisa. Lowo mfazi ugqoke isigqoko, iningi labo babegqoke isigqoko ezazingafanelanga kowesifazane. Futhi wathi, ngathi phela lo njengumoya weMelika. Bona umoya weMelika, kathesi umoya weMelika kumele kube yilizwe lesiKristu, kodwa umoya waleli lizwe awuso wesiKristu. Lingabizwa ngokuthi yilizwe lesiKristu, kodwa liyisigidi samamayili khatshana lakho ngesimilo. Ngakho lo mfazi, ngathi wathi phela asisibo abaseMelika. Wathi, ngathi hatshi, sihlala la, leli yilizwe lethu, sihlala kulo, siyalithanda, ilizwe elihle kakhulu emhlabeni, kodwa loba kunjalo asisibo beMelika. Ngathi sizelwe kuvela phezulu, umoya oyingcwele wehla phansi, futhi singabombuso kawusiwo walumhlaba. Ngathi yiso isizathu sokuba odadewethu bagqoka isigqoko, bagcina inwele ezinde, kabacumbi ubuso babo. Bona izimilo zezimo zabo ziyabakhomba njengapha bangcwele enkosini kuvela phezulu.
Ngakho-ke sidinga umbuso, sidinga inkosi ukuba ize futhi yamukele amalunga ayo embusweni wayo, futhi bakhonjwa ngezabo izimo zezimilo ukuba amagugu abo ayisiwo alumhlaba kumbe awaleli lizwe ngawaphezulu enkazimulweni. Ngakho-ke bona badinga idolobha, umakhi lomenzi walo uNkulunkulu, baziwa ngokupheleleyo. Ngifisa ngabe ngile phimbo eleneleyo ukuchumayela kini ngobunye ubusuku, kodwa ngiyacezuka kulokho. Kathesi kukhonjiwe ngezimilo zaso, sifumana umzekeliso omuhle lapha. Ngesikhathi sako-Israyeli beza elizweni lesithembiso, futhi uNkulunkulu waye babizile mayelana ngesithembiso sakhe. Watshela u-Abrahama ukuthi yena wayezaku inzalo yakhe yayizakuba kuleli ilizwe elingayisilo labo okweminyaka engamakhulu amani, njalo wayeza kukhulula yena ngesandla esikhulu esilamandla, futhi babeza kuya elizweni. Ngalokho wathenjiswa laligeleza ngocako langolutshu. Futhi-ke lapho isikhathi sesithembiso sisondela, kweza uFaro owayenga qapheli inkonzo enkulu kaJosefa eyayelayo phakathi kwabo. Futhi lokho uNkulunkulu wavusa umprofeti othiwa nguMose, futhi lindoda yayifundiswe kukho konke ukuhlakanipha kwaseGibhithe, kungela kuthandabuza ukuba wayeyindoda elamandla, ekhaliphileyo, ehlakaniphileyo, ngoba wayeselelisa ukufundisa amaGibhithe ukuhlakanipha. Kwakhangeleka sengathi yindoda efa efaneleyo ukuletha inkululeko, kodwa uyabona lokho esikubiza ngokuthi inkululeko lalokho uNkulunkulu akubiza ngokuthi inkululeko kulokwehlukana. Kathesi khangela lindoda lezindlela zakhe zonke ezilungileyo. Wakwazi ukuthi wazizalelwa ukukhulula abantwana bako-Israyeli, kodwa kukanye lemfundo yakhe yonke yikho kuphela ayekwazi, futhi lokwazi ukuthi wayebizwe ngoNkulunkulu ukwenza umsebenzi. Wayelakho konke okwakhe, wayele bachela ye-art yakhe, futhi ne-PhD yakhe, ne-LLD, njalo lakho konke. Futhi waphuma ukuyakhulula u-Israyeli, njalo waba liphutha eligcweleyo. Kathesi khangela wakhangeleka ingathi yena unyawo lwakhe solusesihlalweni eGibhithe ukuba nguFero, ukuba wayengakhulula abantwana bako-Israyeli ngemva kokuba esebe nguFero, ngoba nguye owayelandela ukuba sesihlalweni. Kodwa uyabona ukuthi ukukwenza ngaleyo ndlela kwakungasoze kukhombe izimo zezimilo zikaNkulunkulu ekukhululeni abantu bakhe. Wathi yena uza kubakhulula, yena uza kubakhulula ngesandla esikhulu, hathi uMose ngebutho elikhulu, kodwa uNkulunkulu ngesandla esikhulu. Sifumana ukuthi lo mprofeti wabaleka futhi waba senhlane kweminyaka engamachumi amane, wathatha uFero iminyaka engamachumi amane ukuthi agqibe imfundo phakathi kwakhe, njalo kwathatha uNkulunkulu iminyaka engamachumi amane ukuyikhupha kuye. Ngakho siyafumana ngelinye ilanga ukuthi yena ngasenhla kwenkangala wahlangana lenkosi uNkulunkulu esihlahleni esasisitsha ngesimo sensika yomlilo ihlezi esihlahleni, futhi wacelwa ukukhumula izicathulo zakhe. Ngalokho umhlabathi ayemi kuwo wawungcwele. Kathesi sikhangela lindoda eyayikahle ilolongekile, ifundile lokho ibenjalo. Khangela ukuguquka kwezimilo zakhe ngemva kokuba esehlangane loNkulunkulu. Wenza okudlulisileyo. Ngezinye izikhathi uNkulunkulu wenza izinto ngendlela elula, futhi ngendlela yobula, ngendlela yokucabanga kwenyama. Nanzelela indoda eyayi ikwehluleka okugcweleyo elamabutho wonke amaGibhithe lakho konke okwakuzungezile ukwenza intando kaNkulunkulu kanye lemfundo yakhe yonke eseminyakeni engamachumi amane ubudala ebutsheni bakhe. Nangu lapha yena eleminyaka engamachumi ayisificamunwembili ngokuso okulandelayo kanye lokakhe ehlezi phezu kwembongolo ebhabhula omncane emhlani, futhi le ntonga esandleni sakhe esehle siya eGibhithe ukuyayithumba. Ukhuluma ngento ekhanya inhlekisa, kodwa lokho kwakuyikubonakalisa izimilo zezimo zikaNkulunkulu ngokuba waye le ndoda yena owaye ngakholwa ilizwi lakhe yikho kuphela. Into yangakhona yaye ungakhumbula ukuhlasela komuntu munye esiya eGibhithe lapho ibutho laselihlulekile, kodwa kwakuyini isimilo sakhe, amaqhinga akhe ayeseguqukile. Wayehamba ngebizo lenkosi, ngiyimi lo engiyimi.
into yakho wena kwakuyikuba wathuma wakwenza ngoba ehamba ngamandla enkosi esendleleni yakhe ekhokhela u-Israyeli emkhupha esiya elizweni lesithembiso. Wahlangana lomfo wakhe oyinhlanganiso yesonto uMowabi. Kathesi uMowabi ngitsho lakancane ukuba ngamahedeni. Labo kwakungabantwana bamadodakazi kaLothi. Omunye wabantwana babo wayeveze uMowabi. Kathesi phezulu le ngifuna linanzelele lezi izizwe ezimbili ngomehluko. Nansi lapha iGibhithe okuncane kuhlakazekile ndawo zonke, kungelalizwe lokuya kulo, kungela zikhulu kumbe kungela nkosi kumbe ulutho kumbe loba izikhulu phakathi kwabo, kuphela nje abantu besendleleni yabo besiya elizweni lesithembiso. Futhi lapha babemele bedlule elizweni likaMowabi, lokho kwakuyisendleleni yesithembiso. Njalo uMowabi futhi babengamakholwa kuJehova, futhi babelomprofethi. Njalo u-Israyeli wayelomprofethi, bonke babo babelamaprofethi. Futhi kathesi nanzelela, babefike endaweni yokuba umprofethi wesizwe esihleliweyo wayesehla esiza ukuzoqalekisa lesi esike isizwe ngoba sasiluzulane singelandawo ethile yokuhlala. Ngakho-ke behla besiza. Futhi khangela labo abaprofethi ababili, nxa kusiza ekukhulumeni ngokwesisekelo, bonke babeqondile qathu. Ngoba nanzelela, uBhalamu umbhishobhu kwamtshela yena, kathesi lingakheli amalatha isikhombisa. Isikhombisa yinombolo epheleleyo kaNkulunkulu, imela izizukulwane zamabandla isikhombisa, insuku eziyisikhombisa zendalo lakho okunye. Kathesi nanzelela, sikhombisa uNkulunkulu upheleliswa ngokusikhombisa, amalathi ayisikhombisa, futhi laphezu kwelathi linye beka inkunzi. Kathesi yiyo ilathi inye efanayo xathu ababelayo phansi le enkambeni yako-Israyeli. Nampo phansi le ko-Israyeli vele lathi linye ababelalo ngaphezu lapha, kanye lelathi linye elifanayo ababelalo ngaphezu lapha, futhi lo mhlatshelo ofanayo, inkunzi lenkunzi, umprofethi lomprofethi, izizwe ezimbili ezingafananiyo. Umzekeliso opheleleyo wosuku esiluphilayo aluba sasilesikhathi ukungena kukho. Nanzelela, uNkulunkulu esenza lokho ngomfanekiso ukuze sikufumane ukulinganisa. Kathesi futhi uBhalamu wafuna inqama kulathi ngalinye, lokho kwakukhuluma ngokholo lwakhe kuMesiya owayesiza. Inqama imvu eyinduna yiyo umhlatshelo ababelawo ofanayo ababelawo ko-Israyeli phansi le enkambeni yako-Israyeli phezu lapha ngekomowabo. Ngokwesisekelo bonke babeqondile, kodwa nanzelela ngokwesisekelo emfundisweni, kodwa omunye umprofethi phansi le enkambeni yako-Israyeli wayelezimilo zikaNkulunkulu futhi lelizwi likaNkulunkulu, wahlala lesithembiso sikaNkulunkulu laleso sizukulwane ngoba wayesendleleni esiya elizweni lesithembiso. Bona kathesi mayelana lengxenye ngokwesisekelo, uBhalamu uBhalaki wayesaziwa njengoMose. Kodwa uyabona, uMose engumprofethi oqondileyo kaNkulunkulu wayengela zingxenye zesisekelo, kodwa wayelezinkomba zikaNkulunkulu. Bona, wayesendleleni yomsebenzi, khonokho nje okwakuthenjisiwe leso sizukulwane. Kungesikho isizukulwane sikaNowa, kodwa okwaleso sizukulwane esasikhona, ngizalihambisa elizweni eligeleza ucako loluju. Babesendleleni yabo, futhi u-Israyeli wakhonjwa lomprofethi wabo, uMose, kanye lombiko waleso sizukulwane. Izimilo zikaNkulunkulu zikhonjiwe kuMose. Insika yomlilo yayimlandela, futhi wayelokubuyisana ngokwenza, hathi ngokukhuluma ngakho, kodwa elakho ngokwenza, hathi lokhu okuza kuba khona, lokhu okukhona kathesi. Nanzelela, wayelenyoka yethusi leyo eyayiphakanyisiwe ngenxa yokugula lezifo zabantu. Ngakho-ke uMose wayesebenzisa ukusiliswa ngokukaNkulunkulu. Wayelokubuyisana inyoka yethusi kufanisa ukuthi uNkulunkulu wayesenkambeni, futhi nabantu babekhangele kuleyo nyoka yethusi, futhi besiliswe. Futhi yena wayeletwala elichayiweyo limlandele ukuthi lokho kwakukhomba uNkulunkulu ukugcina amanzi okuphila phakathi kwabo, intokozo lensindiso ukuba bangabhubhi kodwa babe lempilo engapheliyo. Kwakungumfanekiso we lelo dwala elachayayo enhlane lingumfanekiso kaKristu echayo. Ngakho babehamba emzileni wesithembiso. Lokho kwakungokunye ukukhomba ekutshengiseni isimilo sikaNkulunkulu, kungelani lokuthi lowo omunye wayesesisekelweni esingakanani lelizwe. Wayelosekelo kanye lenkomba futhi lesimilo sikaNkulunkulu phakathi kwabo. UNkulunkulu wazikhomba yena ngokwakhe. Abaprofeti ababili, bobabili bengabaprofeti futhi bobabili besisekelweni, kodwa uNkulunkulu wakhomba izimilo zakhe uMose ngoba wayelezimilo zikaNkulunkulu kanye laye. Kathesi njalo izimilo zikaNkulunkulu zingaphezu kwemvelo ngoba yena ungaphezu kwemvelo. UNkulunkulu ungaphezu kwemvelo. Akujwayelekanga izikhathi zonke ngokucabanga kwendlela yesimanjemanje. Uyakwazi khona lokho. UNkulunkulu uhlala egenqula amacebo amaqembu ezenkolo kuzo zonke izizukulwane ezedluleyo. Akula ngitsho isikhathi esisodwa lapho umuntu kumbe iqembu labantu lapho abake bazihlela ndawonye phezu kombiko, kodwa bahle bafa njalo baya eshofini futhi kabazange baphinda bavuka futhi. Akula mbali. AmaLuthereni, amaPresbyterieni, amaMethodisti, amaBaptisti, amaPentecosti futhi lokunjalo kabazange bavuke futhi lapho beqala ukukwenza iqembu uNkulunkulu usebenza lomuntu omunye ngamunye. Nanzelela, yena akajayelekanga kangako ngendlela yokucabanga. Bona, siyacezuka ngenjalo futhi kumele sikukholwe khona ngale indlela. Futhi njalo uNkulunkulu uyabhoda abuye lelizwi lakhe lelo alithembisileyo yena, futhi azikhombe yena uqobo kulelo lizwi leli iqembu alikwanisi ukungena kulo ngoba kalikholwa kulo. Bona, selizehlukanisile kulo. NjengoJosefa, wayeyindodana kaDavida futhi eyindoda elungileyo. UJosefa indoda kaMariya wayeyindoda elungileyo futhi kungela kuthandabuza. Wayefunda iBhayibheli imiqulu kokuphela ngoba futhi wayekhangela uMesiya ukuba aze, futhi wayemele abekwazi lokho umbhalo owawukutshoyo okwakuzakwenzeka. U-Isaya wathi intombi izakhulelwa. Awu, kathesi wayehamba lale inkazana uMariya mhlawumbe leminyaka lethumi lesificaminwembili ubudala, futhi yena mhlawumbe wayemdazana. Futhi lapho bemiselene ukuthathana uyatshengisa ukuba ngumama. Kathesi lokho kwakunzimanyana kuJosefa ukuba akwamukele. Kungela kuthandabuza ukuba uMariya wamtshela ngokuvakatsha kukaGabriyeli, kodwa siyananzelela indlela isimilo sakhe esasimkhokhela ngaso. Wakuthandabuza, kathesi wafunyana ukuba ngumama bengakashadi, futhi eBhayibhelini leso sijeziso yikufa ngokukhandwa ngamatshe. Umfazi ongachadanga esiba ngumama wayengakhandwa ngamatshe, kwakungela buhule ko-Israyeli, kwakukhuthelwa phandle. Ngakho siyafumana kuDeuteronomy kuyasitshela lokho. Kathesi siyafumana ukuba uMariya kukhangeleka sengathi wayezama ukusebenzisa uJosefa ukuba lihawu lakhe nje ngesenzo ayesenzile, ngoba nxa wafunyanwa esengumama kudala bengakatshati, ngakho kumele akhandwe ngamatshe, njalo kumele abe nomunye kathesi owayezakuma njengehawu lakhe. Futhi lokho kwakhangeleka konke sengathi yikho ayezama ukukwenza. Kodwa uJosefa ekhangele emehlweni akhe amakhulu amahle futhi wayesithi, "Joseph, uGabriel uthe kimi, umoya oyingcwele uzakwembesa futhi le into eza kukhulelwa phakathi kwakho ngekamoya oyingcwele kunguNkulunkulu, yikho okuza kubizwa indodana kaNkulunkulu." Njalo uJoseph wayefuna ukukholwa lokho, kodwa kwakungajwayelekanga kangako. Lokho kwakungakaze kwenzakale eqaleni, futhi yiyo indlela nje lamuhla. Nxa singa kuphela, nxa ngangeleyinye indlela yokwenza abantu babone ukuthi ukungajayeleki kwalobo yikuyini, nxa kukhonjwe yilizwi, ngakho izimilo zakho
ziyafakaza ukuthi kuyini uNkulunkulu esenza. UJosefa wayemele wabakwazi lokho, wayemele wabakwazi intombi izakhulelwa, kodwa wayeqotho ngakho lokho, wayengafuni ukumlahla ngasese, kodwa wayecabanga ngokukwenza. Futhi ke ingilosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho, sewake wamangala kungani wabonakala ngephupho. Kwakungela amaprofethi ngalezo nsuku, iphupho labo lalilula lalingadingi incazelo. Wathi Josefa, wena ndodana kaDavida, ungesabi ukuzithathela uMariya ungakho, ngoba lokho kukhulelwe ngaphakathi kwakhe ngokukamoya engcwele. Bona ngakho lokho kwathulisa konke. Bona weza kuye ngephupho indlela yesibili, kodwa yabo kwakungelami prophet lapho ukukhomba lelo lizwi ukuthi le yiyo intombi ezakukhulelwa. Bona ngakho ke yena wabonakala kuye ngephupho, ngoba wayeqotho futhi elungile, njalo eyindoda elungileyo. Futhi ngiyakholwa uNkulunkulu uyakuza kuloba nguwuphi umuntu olungileyo ngeyinye indlela, futhi akhombe ukwenza kwakhe kulowo muntu olungileyo kuleso zukulwane, nxa lowo muntu ebizwe nguNkulunkulu kuleso zukulwane. Ngathesi kodwa kwakungajayeleki, babengakwanisi ukukubamba. Kodwa izikhathi zonke ukuvela mayelana lelizwi lesithembiso saleso sizukulwane, konke lokhu okungajayeleki. Kathesi kulabantu abangahamba bebhoda futhi besithi, awu, lokhu akujwayeleki, lowo nguNkulunkulu, lokhu akujwayeleki. Kodwa uyabo, kumele kukhonjwe ilizwi, futhi ilizwi nguNkulunkulu. Bona njalo isimilo senkomba le sikhomba ukuba kungubani, ngoba uNkulunkulu wathi lokhu kuza kwenzakala futhi yenzakala. Bona isimilo sakho ilizwi likaNkulunkulu likhonjwa ngezimilo zalokho okwenzakalayo. Wathi ngezisuku zokucina yena uza kuthulula umoya engcwele. Yena wakwenza, izimilo zangakhona zakhomba ukuthi kwako nguNkulunkulu ilizwi lakhe lithenjisiwe. Bona lihlezi lizikhomba lona ngokwalo. Ngathesi izikhathi zonke, ngasikhathi sonke, uqondisa ilizwi lapho nxa ilizwi likhulunywe ngokungayisikho. Sewake wananzelela, kwakuyizisuku zikaNowa elaqondisa leso sizukulwane sezisayensi ukuthi uNkulunkulu wayeza kuletha amanzi evela emazulwini. KwakunguMose. Bona lo owaqondisayo lapho basebehlalisekile bonke phansi le eGibhithe, futhi lokunye konke, kodwa ilizwi likaNkulunkulu lalibuyela ukutshengiselwa, futhi iqiniso lelizwi liqondisa impambeko. Wothini ngilibuze, singajula kancane lapha, kangifanelanga ukuthumayela ngifundisa kumbe imfundiso, kodwa wothini ngilibuze into eyodwa. UJesu wayeyilizwi, siyakwazi lokho, iBhayibheli yathi kwakunjalo. UJohane ongcwele isahluko 1, ekuqaleni kwakukhona ilizwi, futhi ilizwi lalinguNkulunkulu, njalo ilizwi lalinguNkulunkulu, futhi ilizwi lenziwa laba yinyama lahlala phakathi kwethu, ulokho eyilizwi. Njalo ke lapho yena ebona imicabango yabo, bamele bazi ukuthi lelo kwakuyilizwi, ngoba ilizwi likaNkulunkulu lathi yikho lokho yena ayeza kwenza, yena wayengumprofethi. Ngathesi nanzelela, siyafumana ukuthi lapho yena ezalwa phose ichumi lambili yeminyaka yobudala, yena waya emkhosini wamadokodo, futhi babehambe khonale pasikeni. Njalo endleleni yabo bephenduka, babehambe uhambo lwensuku ezintathu, futhi balahlekelwa nguye, bekhumbulela, becabangela, bengitsho becabangela ukuthi yena wayephakathi kwabantu bakibo. Singenza isifundo ngalokho. Kunjalo lalamuhla, kathesilina, ma-Methodist, ma-Baptista, Presbyterian, Lutheran, ma-Katoliki, lobali yini, bona lenza into enye. Ngiyacabangela ngoba ukuthi uWesley wayelemvuselelo enkulu, uLuther wayelemvuselelo enkulu, kumbe iPentecost yayilemvuselelo enkulu. Ngiyacabangela ukuthi uphakathi kwabantu lapho ngezinye izikhathi yena kakho lapho. Bahamba kuyamdinga, bamfumana ngaphi yena? Lapho bamchiya khona eJerusalema. Futhi lapho bemfumana yena, wayesenzani yena? Umfana omncane iminyaka echumi lambili ubudala, mhlawumbe engakazi angene isikolo ukungedluli lokho unina wakhe ayemfundise khona yena. Futhi nangu yena ethempelini ephikisana lalabo baphrisithi mayelana lelizwi likaNkulunkulu, futhi bamangala ngenhlakanipho yalumntwana. Ngani? Wayeyilizwi. Kathesi khangele, futhi kathesi ngingaligconi lina bantu makatoliki elibiza uMariya umama kaNkulunkulu, kodwa wothini ngilitshengise nje impambeko encinyane lapha, nxa ibandla lakhiwe phezu kuka
Maria khangela okwenzakala. Kathesi weza wathi, oh, ubaba wakho lami besikudinga wena ngezinyembezi. Khangela leyo nkulumo. Waselahla ubufakazi bakhe wathi, uyihlo lami besikudinga wena ngezinyembezi. Khangela lelo lizwi, yena wayilizwi, yena wathi, alikwazi yini ukuthi kumele ngibe ngisemsebenzini kababa wami. Khangela ilizwi liqondisa impambeko. Khonapho phambi kwalabo baphrisiti, wona ubufakazi bakhe. Wathi wayekhulelwe ngomoya ongcwele, futhi lapha uthi uJosefa ungubaba wakhe. Bona, lelo lizwi lukubamba ngokuphangisa. Wayeyilizwi. Kathesi uyakwazi umfana oleminyaka elitshumi lambili angeka kwenza lokho. Yena wayeyilizwi. Wayeyilizwi elikhulunyiweyo laleso sizukulwane. Ngakho-ke izimilo ezikhonjiweyo zikaNkulunkulu zazi kuKristu. Yena waqondisa izimpambeko. Wathi, bathi bona, ngani singabafundi bakaMose? Bona, yena wathi, aluba lingabafundi bakaMose, lalizangazi mina, waloba ngami. UMose wathi, iNkosi uNkulunkulu wenu izalivusela umprofethi onjengami. Belizangazi mina, aluba belisazi uMose. Futhi bona, ilizwi izikhathi zonke liqondisa impambeko yosuku. Kodwa abantu abathandi ukukholwa, bayabambelela kuphela loba kunjalo. Kodwa uJesu waqondisa umama wakhe, futhi umama wakhe wayesebambekweni, ngoba wayevele esechilo ukuthi lo kwakungumntana owayekhulelwe kuye ngomoya ongcwele. Futhi lapha yena uyaphendulela ubufakazi bakhe, wathi ukuthi uJosefa waye enguyise wakhe, waye enguyise kaJesu. Kathesi, nxa uJosefa aluba wayeyindodana kaJosefa, nxa yena wayesemsebenzini kayise wakhe, wayezabe seshopi yokubaza. Kodwa yena wayesemsebenzini kababa wakhe khonale ethempelini ekhalimela lezo nhlanganiso. Bona, wayesemsebenzini kababa wakhe umfana nje oleminyaka elitshumi lambili. Alikwazi yini ukuthi kumele ngibe semsebenzini kababa wami? Uke wananzelela lapho uJesu elingwa nguSathane? Isimilo sakhe lapho yena esekulingweni kwakhe kwamkhomba yena ukuba uNkulunkulu, ngoba yena wahlala lelizwi. Bona, kulotshiwe, watsho uSathane. UJesu wathi, kulotshiwe futhi wahlala lelizwi. UNkulunkulu ngezikhathi zasemandulo, siyafunda lapha, uNkulunkulu ngezikhathi zasendulo, yizikhathi zakudala ngendlela ezinenge, indlela ezinenge, wazikhomba yena ngokwakhe kubaprofethi bakhe ngembono. Lokho kwakuyisimilo sobuprofethi. Kwakuyikuba lapho ekhuluma phambilini izinto futhi kwenzakale. Kathesi lokho kwakuyisimilo sesiboniso sakhe esokuthi uNkulunkulu wayelaye. Ngakho lokho kwamnika amalungelo okucasisa ilizwi lalolo suku, ngokuba ilizwi likaNkulunkulu liza kubaprofethi, isimilo somprofethi leso asikhuluma yena phambilini. IBhayibheli yathi uba ekhona oyedwa futhi lokho akukhulumayo kusenzakala, ngakho muzweni yena. Kodwa uba kungenzakali, lingamkholwa, lingamesabi yena, kodwa elami. Nxa elami ilizwi alikho kuye, kodwa nxa ligcwaliseka ngakho ilizwi lami likuye, yiso isitshengiselo sakhe, yiso isimilo somprofethi. Kathesi uNkulunkulu ngezikhathi zasemandulo, yikho atshengisa ngakho yena izimilo zakhe zokusitshengisa kwakhe emuntwini, ngokukhuluma ngomuntu lo owayebizwe ukuba ngumprofethi. Kathesi iBhayibheli itsho njalo, uNkulunkulu ngezikhathi zasemandulo ngendlela eziningi wakhuluma kubobaba ngabaprofethi. Siyafunda futhi ngale kuPetro wesibili ukuthi lonke ilizwi likaNkulunkulu lalotshwa yibo amadoda akudala bequtshwa ngumoya oyingcwele baliloba iBhayibheli. Babe ngabaprofethi, ilizwi leza kubo futhi baliloba lona, baliloba phansi ngaphansi kokuphefumelelwa. Okokuqala, babe ngabaprofethi abakhonjiweyo, ngakho-ke baloba ilizwi lokukholwa futhi babele ngcazelo yesambulo sikaNkulunkulu, ngoba kwakunguNkulunkulu phakathi komuntu. Kathesi yiyo indlela azitshengisa yena ngayo ngokwakhe ngezimilo zakhe zokusitshengisela imbono yabo yabe iqinisiwe. Kwakuyizimilo zikaNkulunkulu phakathi kwabo ezazisa ngokwakhe ebantwini. Kathesi yiyo kuphela indlela yena ayeyiyo kuKristu. Umprofeti wayelithosanyana, uKristu waye kugcwala kukaNkulunkulu, futhi uNkulunkulu waye ekuKristu. ebuyisana nomhlaba kuye ngokwakhe futhi izimilo zakhe zakhumba yena lokho yena ayihikho obokuthi wathi yena nxa ngingenzi imsebenzi kababa wami ngakho lingakukholwa nxa ngingela isimilo sikababa wami ngakho lingangikholwa mina lingakholwa ukuzitsho kwami nxa ngingela isimilo sikababa wami phakathi kwami ngakho lingakukholwa lakanye ngathesi izimilo zakhe kaziguquki lakanye uNkulunkulu akangeke aguqula izimilo zakhe ngaba njengewundlu ngeke laguqula isimilo salo kumbe loba yiphi enye into engaguqula izimilo zayo ngokuba nxa kuphela isesimeni soqala isimo soqala futhi nxa utshintsha loba yiluphi ulutho ngakho uyabe uluguqule kusuka esimeni sokuqala ufanana lokuba uthathe ingulube futhi ungayigeza ingulube njalo njalo ufake leyo mpenda enkumbeni zayo njengabafazi bekwenza futhi uyilungise ngempenda yomlomo futhi uyigqokise isigqoko esihle ukhulule leyo ngulube ensikazi iqonda khona edakeni futhi azabhinqe njalo ngani uyingulube yikho kuphela kodwa futhi kodwa uyazi ungeke uyenze iwundlu lingeke likwenze lokho angeke angene lokungena kulolu daka kafuna ukwenza ulutho ngalo isimilo sakho bona ungamgqokisa ngohlobo lunye lwesigqoko kodwa ngeqiniso kasoze ngeqiniso kasoze ahambe ingaphandle kayilandaba ingaphakathi kathesi uNkulunkulu engumthombo wempilo yonke ungehluleki ukubamba lokho ngiyazama ngakho konke okukimi ukuliyenza libone ulutho bona kungesi kulungeni kwenu bangani kungenxa yenu bona angizange ngibuye lapha ukuzobonwa nje angizange ngize lapha kwakungela enye indawo yokuya ngize lapha ngoba ngizwe ukuthi ngize lapha ngizwe ukuba inkonzo inkosi engiphe yona kumele itshengiswe phakathi kwabantu lapha futhi ngizama ukulenza libone ukuthi uNkulunkulu ngeqiniso uyini kathesi yena uyilizwi lakhe elithenjisiweyo uhlezi yena eyilizwi futhi uyazikhomba yena ngokwakhe ngezimilo azithembisileyo yena isimilo esithile sasiphakama ngesikhathi esithile esiselizwini ngakho isimilo salomuntu omele aphakame siyakhomba ukuthi lo nguye lomuntu yiso isizathu uJesu waba nguyena owaba nguye yena kwakumele ukuba ngabe bakubona akumangalisi beyiziphofu into yona wathi loba yena wayeyenza izimangaliso eziningi kunjalo babengalaki ukukholwa ngoba u-Isaya wathi balamehlo futhi ngababoni le ndlebe futhi ngabakwanisi ukuzwa bona isizukulwane ngasinye hathi kuphela isakhe isizukulwane kodwa zonke izizukulwane njani uNkulunkulu ngezikhathi zemandulo ngamathuba amanenge kunjalo babengela ukubambisisa kathesi izimilo zakhe kazehluleke zihlezi zifanani kathesi khumbula isimilo sakhe isimilo sikaNkulunkulu singeke sehluleke singaba njalo uNkulunkulu uyabe esehlulekile futhi iBhayibheli yathi kumaHebheru 13:8 ukuthi uJesu Kristu uyafana izolo lamuhla futhi laphakade ngakho-ke yena unguNkulunkulu ongaguqukiyo loba yisiphi isimo yena ayeyiso sona ekuqaleni yena ulokho eyiso isimo esifanayo indlela yonke yena asebenza ngayo loba yisiphi isikhathi yena ayenza ulutho yena ukwenza ngendlela efanayo isikhathi sonke nxa engakwenzi isimilo sakhe sesiguqukile bona futhi izimilo zakhe ziyakukhanyisa ulutho olungayisilo lukaNkulunkulu bona ngakho singeke sibekwazi ukuthi ngaphi njengoba uPaulo watsho nxa uphondo lukupha umsindo ongazwakaliyo kubani ozabakwazi ukulungiselela impi nxa uphondo lukhupha umsindo ongazwakaliyo kathesi nxa uphondo lufanele lukhali hlehla yikho lokho okumele kwenzeke hlehla nxa uphondo lukhala hlasela yikho kumele sikwenze ikuhlasela kodwa luyini uphondo yilizwi likaNkulunkulu likhomba uNkulunkulu loba kuyi yana phezulu hlala phansi hlehla buthelela izikhali loba kuyini yikukhala kwophondo lukaNkulunkulu futhi ukukhala okungazwakaliyo nxa iBhayibheli ikhuluma into ethile ifanele ukwenzakala omunye umuntu athi oh lokho kwakusuka kolunye usuku lokho ngakho kulokukhala okungazwakaliyo lapho ngakho awukwazi ukuthi uyenzeni
UJesu wathi, "Ngilamandla okubeka phansi ukuphila kwami futhi ngivuse njalo." Akukho ukukhala okungazwakaliyo lapho. Umfazi wathi, "Siyazi uMesiya uYesu, kuthi lapho yena esiza, yena uzasitshela izinto njengoba yena esitshelile." Yena wathi, "Mina nginguye." Akula kukhala okungazwakaliyo lapho. "Mina nginguye." Amen. Bona bathi, "Obaba bethu badla imana enkangala." Yena wathi, "Bonke bafa." Yena wathi, "Kodwa mina ngiyisinkwa sokuphila, leso esehla sivela kuNkulunkulu, sivela ezulwini. Akula kukhala okungazwakaliyo. Ngiyisihlahla sokuphila ensimini yase-Edeni. Akula kukhala okungazwakaliyo ngalokho. Ngitsho lakanye, akula lutho olungazwakaliyo ngakho. Wayezwakala kuyo yonke into ayayenza yena. IBhayibheli kayiphi ukukhala okungazwakaliyo, iyakhomba isimilo sikaNkulunkulu ekuzwakaleni kwayo. UJesu wathi kuJohane ongcwele 10:37, "Nxa ngingenzi imisebenzi kababa wami, ini futhi kangila leso similo sikababa wami. Ngakho lingangikholwa mina." Yiyo yona iyakhomba isimilo sakhe kimi, izimilo zakhe. Ngoba ubaba uyilizwi, ekuqaleni kwakukhona ilizwi, futhi ilizwi lalilo uNkulunkulu, njalo ilizwi lalingoNkulunkulu, futhi isimilo sikaNkulunkulu sibonakaliswa ngesithembiso sakhe saleso sizukulwane. Kathesi nxa wayephile ngesikhathi sikaMose, kwakungasoze kusebenze. Futhi nxa uMose wayephile ngesikhathi sakhe, kwakungasoze kusebenze. Aluba wayephile ngesikhathi sikaNoah, kwakungasoze kusebenze. Kumbe aluba uNoah wayephile ngesikhathi sakhe, uNoah wayeprofitha ngezinto zalo suku, futhi lesimilo sakhe nalokho akwenzayo kwamkhomba kanye lelizwi likaNkulunkulu. UMose wenza into efanayo. Futhi nangu Jesu esiza njalo, ilizwi elathenjiswa kuleso zulwane latshengiswa kuJesu Kristu ngezimilo zelizwi okunguNkulunkulu. Amen. Ukuthululwa kwamoya ngcwele ngezinsuku zokucina phezu kwabantu kazana ukhombe isimilo sikaNkulunkulu labantu. Wakuthembisa yena yilizwi, wathi yena uzakwenza, akula muntu ongakususa. Yena wathi uzakwenza. Ngakho zonke lezi zinto azithembisileyo yena, yikho akwenzayo yena. Ukhomba izimilo zakhe. Yebo nomzamo, ungakukholwa khona, ungakholwa ukuzitsho kwami nxa isimilo sami singayisiso leso esikaNkulunkulu. Kathesi nanzelela kuJohane 14:12, lo okholwa yimi yena wathi ulesitshengiselo sami, isimilo sami lo okholwa kimi imisebenzi leyo engiyenzayo la uya kuyenza. Lokho kukhomba ukuthi isimilo sikaKristu sikuye, ebonakalisa isimilo sakhe. Amen. Ngizwa ngikholwa okwakathesi nxa ngiheleza. Yebo nomzana. Ngakula mpambeko mayelana lakho, impilo yakhe. Lo okholwa kimi imisebenzi engiyenzayo la uya kuyenza. Bona lokho kuyakhomba isimilo, into efanayo ayichoyo yena. Nxa isimilo sami singakhombi mina uNkulunkulu ekuye, ngakho yena ungamkholwa yena kathesi. Yena wathi futhi ukuthi yena uza kukhonjwa kulokho. Ngakho lokho nxa kungakhombi yena, ngakho yena akasikho lokhu athi ayikho yena. Njalo lamuhla nxa uKristu ngazikhombi yena ngokwakhe, isimilo sikaKristu siyakukhomba thina njengabakaKristu ukukholwa ilizwi. UJesu wayeyilizwi, ngakho wayemele akholwe ilizwi. Njalo singatsho kanjani ukuthi singabakaKristu futhi siphika loba yiliphi ilizwi lalelo Bhayibheli? Umoya ongcwele kaKristu nguNkulunkulu ekuwe, futhi liyakusabela sonke isithembiso ngo-amen. IBhayibheli yathi lezi zibonakaliso zibalandela abakholwayo. Umoya ongcwele kaKristu nguNkulunkulu ekuwe, futhi uza kusabela sonke isithembiso ngo-amen. IBhayibheli lathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Umoya kaNkulunkulu wathi amen. Omunye wabo katsho ukuthi hatshi, lokho kwakungokolunye usuku, kwakungokwabafundi kuphela. Yanini kuwo wonke umhlaba, njalo lichumayele ivangeli kuso sonke isidalwa. Loba ngaphi umhlaba wonke, lo okholwayo, lezi zibonakaliso ziya kumlandela yena. Into yinye efanayo, uyafana izolo lamuhla, njalo yaphakade, isimilo sikhonjwa. Lokho kwenza amaHebheru 1:1 uNkulunkulu wezikhathi zasemandulo ekhuluma kubobaba ngabaprofethi, ekhomba uKristu evukile ekufeni namuhla ngesimilo esifanayo leso asenzayo yena ngezikhathi zasendulo. Linanzelele yini uNkulunkulu kaguquli indlela yakhe. EBhayibhelini elidala
lapho umphuphi ephupha iphupho futhi kungela umprofeti elizweni ukubona ukuba leli iphupho laliqondile kumbe hayi babe leyinye indlela yokufumana. Bathatha leso similo loba engubani owaphupha iphupho bamusa ethempelini sambatho sesifuba sika-Aroni owaye ngumpristi omkhulu salengiswa emgubazini. Futhi lo mphuphi wakhuluma leli iphupho kungelani ukuthi lalizwakala kuhle njani, lalizwakala liqotho nxa kwakungazange kube lokukhanya okungasikho kwemvelo okwakhanyisa lawo matshe okubizwa ngokuthi i-Urim Thummim. Abafundi beBhayibheli bayazwisisa. Ngakho-ke kangilandaba ukuthi kwakuzwakala kuqotho njani, kwakungenjalo. Ukungajwayeleki kukaNkulunkulu, isimilo sikaNkulunkulu sasimele sitshengise isimilo sakhe ngokungekho emvelweni ukutshengisa ukuthi uzikhombile yena ngombiko. Amen. Ngitsho into efanayo kulobu busuku, i-Urim Thummim endala kayisekho, kodwa ilizwi likaNkulunkulu liyinto leyo ekhomba isimilo sikaNkulunkulu, isithembiso salesi sikhathi esiphila kuso, kule similo sikaNkulunkulu esikhonjwa ngesithembiso sehola lelo esiphila kulo. Lokho kwenza uNkulunkulu afane lalokho yena ayihikho. Ngezikhathi zemandulo khangela, ngamathuba amaningi yena wakhuluma kubobaba ngabaprofethi ukuthi umthetho labaprofethi kwakukhona kwaze kwaba nguJohane. Kusukela lapho umbuso wezulu nanzelela, kodwa kulolo usuku lokugcina ekhulume into efanayo yena ayenzayo ngaleso sikhathi ngendodana yakhe uKristu Jesu. UNkulunkulu ngesikhathi zemandulo ngamathuba amaningi wakhuluma kubobaba ngabaprofethi kulolo usuku lokugcina esenza into yinye efanayo ekhuluma ebantwini obaba ngendodana yakhe uKristu Jesu. Umvusile yena kwabafileyo futhi yena uyaphila phakathi kwethu, ezikhomba yena ngokwakhe futhi esitshela ngaphambilini izinto ukuthi yena ongumdaluli wemicabango lenhloso zenhliziyo uJesu Kristu onguye izolo namuhla futhi laphakade. UNkulunkulu ngezikhathi zasendulo futhi nangamathuba amaningi wakhuluma kubo baba ngabaprofethi, kodwa kulezi insuku zokugcina ngoJesu Kristu indodana yakhe umbhalo ungeke uguqulwe kunjalo sisebili. Njengoba ngijile ekuqaleni, uNkulunkulu kadingi loba ngubani ukucasisa leli lizwi, uyacasisa yena ngokwakhe ilizwi lakhe. Lapho yena ekhuluma ulutho luyenzakala, yiyo incazelo. Yena kadingi bani ukuthi athi awu ngiyakholwa khona ukutsho lokhu. UNkulunkulu ukhomba khona ngencazelo yakhe yena. Kuyikuba nxa isithembiso singelalo losuku singeke siphile ekukhanyeni kukaLuther, singeke siphile ekukhanyeni kukaWesley, singeke siphile ekukhanyeni kwabo bonke labo. Kumele siphile ekukhanyeni okuthenjiswe kulolo suku. Aluba uMose wayehambe phansi eGibhithe futhi wathi awu sizakwakha umkhumbi omkhulu, sizadenda siphume kuleli lizwe uNayili uza kuphakama, babezakhangela emqulwini, kwakungela sithembiso salokho. Kunjalo lokho, kodwa uyabona wazikhomba yena njengomprofethi kaNkulunkulu, ngoba lokho akukhulumayo kwenzakala. Ngalokho bazi ukuthi wayelizwi lenkosi. UFero wayele mikhonto, kodwa uMose wayele lizwi. Ngakho lapho befika elwandle, imikhonto yonke yaya phansi kolwandle, futhi uMose wacaphisa u-Israyeli ulwandle emhlabathini owomileyo, ngoba waye elelizwi futhi waye eyilizwi lalelo hola. UMose waye eyilizwi elibonakalisiweyo kulelo hola. U-Elijah waye eyilizwi elibonakalisiweyo kulelo hola. UKristu uyilizwi libonakaliswa njalo lezithembiso lezo yena azenzayo. Seyisikhatshana futhi umhlaba awusayi kumbona mina, futhi kodwa lina liza kumbona mina, ngoba ngiza kuba lani futhi ngibe kini kuze kube sekupheleni komhlaba. Imisebenzi engiyenzayo la ndiza kuyenza futhi. Yena wathembisa lezi zinto kuyini khona? Izimilo zikaNkulunkulu zibonakalisa ilizwi lakhe njengoba yena esenza kuzo zonke izizukulwane. UMalaki 4 yena wathi, lungakafiki usuku lwenkosi olukhulu olwesabekayo, khangela ngiyathuma kini u-Elija umprofethi, futhi uza kubuyisela ukholo lwabantwana kubobaba. Njalo lolu suku lungakafiki yena wakuthembisa. UJesu wathi kusahluko 17 sikaLuka ungcwele, njengoba kwakunjalo ngezinsuku zeSodoma kuyokuba njalo ekubiyeni kwendodana yomuntu lapho indodana yomuntu isambulwa. Lapho isambulo sisizombulula ngokwaso ngezinsuku lapho
umhlaba uyabe unjenge Sodoma, kuza kuba njani isimilo salowo mhlaba sigcwaliseka uNkulunkulu ezikhomba yena ngokwakhe ngesimilo sakhe, izimilo lezo yena ahlezi eyizo, yena angeke akushiye lokho. Ezinsuku zokucina yena wazikhomba ngendodana yakhe. Nanzelela ukuthi uNkulunkulu kwenza njani lokho izikhathi zonke, lapho yena yena kaguquli indlela yakhe. Lawo amadoda amathathu akhuluma kuAbraham njengoba besikhuluma lapho ensukwini zaseSodoma. Abraham wayindoda eyayikhola uNkulunkulu. Wakhola uNkulunkulu ngesithembiso sakhe. USera umkakhe wayele minyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu okudala. Abraham wayele amachumi ayisikhombisa lanhlanu lapho uNkulunkulu embiza. Yena wathi babezokuba lo mntwana. Abraham wayeza kuba lo mntwana ngoSera. Kungezwakala kungela ngqondo, kodwa ngiyacabangela wathatha wonke amabhuthisi lezi penete futhi lakho konke eselungisela ngoba babeza kuba lalo umntwana. Iminyaka emihlanu yedlula, usisizwa njani sithandwa? Akula mehluko, siza kubalaye loba kanjani uNkulunkulu wathi njalo. Iminyaka emihlanu yedlula, usisizwa njani sithandwa? Akula mehluko, siza kubalaye loba kanjani uNkulunkulu wathi njalo. Iminyaka emihlanu yedlula, usisizwa njani sithandwa? Akula mehluko, siza kubalaye loba kunjani uNkulunkulu wathi njalo. Kwakuyini? Yena wayele sithembiso sikaNkulunkulu. Yena wakhola uNkulunkulu futhi wenza njengoNkulunkulu, wabembelele elizwini elithenjisiweyo la. Iminyaka engamachumi amabili lanhlanu yedlula, amabhuthisi ayesephenduke abalithanga, kodwa wabambelela kuwo loba kunjalo. Kathesi useluphele futhi usegogebele futhi usesimeni esibi, njalo lesizalo sikaSera sasesifana lokuthi sifile, laye akasazali futhi isimo bani ababekuso. Uzwa njani Abraham yise wezizwe? Abangane bakhe babe ngamakholwa okufanisela, babesitsho kuye, awu udumo kuNkulunkulu, ngizwa kuhle, siza kubalaye lowo mntwana loba kanjani. Ngoba kaphelanga amandla esithembisweni sikaNkulunkulu ngokungakholwa, kodwa wayeqinile esipha udumo kuNkulunkulu ngoba wayeqinisekile ngokugcweleyo ukuthi lokho uNkulunkulu ayekuthilo uNkulunkulu uyelelise ukukwenza. Amen. Nanso isimilo sekholwa. Wena ke bona, thina ke abantwana baka-Abraham siyafaniswa lelizwi likaNkulunkulu njengesithembiso, futhi lesimilo sethu siyakukhomba thina ukuthi siyakukholwa khona sibili. Kumbe siyathikaza nje seqe kusuka lapha futhi laphezulu kwalapha, njalo laphansi lapha, futhi sicabangele sithikaza ndawo zonke mayelana ngakho. Ngakho-ke asiso makristu, siyafanisela ukukholwa. Kodwa lapho sisima kuleso sithembiso sidonse khona njalo sisime laso Abraham wakwenza. Kathesi siyafumana ngolunye usuku wabona amadoda amathathu esiza ehamba. IBhayibheli lathi lapha kwakuyikutshisa kwelanga, kwakuyimini enkulu. La amadoda eza futhi ayekhuluma laye. Siyazwisisa ukuthi amabili awo aya eSodoma. Ngiyakholwa sakhuluma ngakho ngobunye obusuku omunye wabo wahlala laye. Khangela lindoda leyo ayibiza, leyo eyasala laye. Lokho lindoda eyakwenzayo, eyodwa yakhonjwa ngesimilo sayo ukuthi yena wayengu-Elohim. Elohim ibala uqobo elokuqala eBhayibhelini. Ekuqaleni uNkulunkulu kathesi loba nguphi owenina izifundi liyazi ukuthi lelo bala uNkulunkulu lapho litsho ngesiHebheru u-Elohim, ukutsho usomandla oyeneleyo ngokwakhe, ophilela ngokwakhe. Kadinga uncedo emuntwini, kadinga ukucasisa komuntu. Uyazenzela yena okwakhe, yena unguNkulunkulu oweneleyo ngokwakhe, okhona ndawo zonke, owazi konke, umnini mandla wonke. Yena unguNkulunkulu. Wayelapho-ke lo Abraham kathesi kulo khokho owayebambe ilizwi, wakhangela lumfo futhi ngesikhathi lumfo eflathele itende wathi, ungaphi umkakho uSera? Wathi, usetendeni ngemva kwakho. Wathi, ngiza kuvakathela ngokwesikhathi sokuphila, njalo uzakuba losane lolu engukuthembise lona. Futhi uSera wahleka ngakho, njalo lo ayekhuluma laye wamtshela lokhu uSera akutshoyo etendeni ngemva kwakhe. Ngathesi kuGenesis
Liza kufunda ulokho. Siyafumana ukuthi njalo ke u-Abraham ngemva kokuba lindoda isizitshengisele yona ngokwayo kwakuyini. AmaHeberu isahluko 4 iverse 12 yathi ilizwi likaNkulunkulu libukhali lilamandla ukwedlula inkemba esika nqa zombili liyadalula imicabango lezindlu zenhliziyo. Wakwazi ukuthi leyi kwakuyiyo indoda. Wakwazi ukuba kwakungela abaprofeti elizweni ngaphandle kwakhe. Futhi lapha ilizwi lenkosi lalize kuye. Njalo wayengumprofeti futhi lapha ilizwi leza kumprofeti. Kuyinto eyinye efanayo loJohane umbhaphathizi. Kwakungazange kube lo profeti okweminyaka engamakhulu amane. Ngiyakhumbula mhlawumbe uDokotela Davis omdala uhlezi lapha ngalobu busuku. Umthumayeli omdala weMissionary Baptist owangibhaphathizayo ekholweni wayejwayele ukuphikisana lami. Wathi, "Pili, ungumntwana nje kaThesi, kumele ungilalele." Ngathi, "Kulungile mfowethu Davis, ngilalele." Wathi, "Uyabona uJohane wayengabhaphathizwanga, ngakho wayebhaphathiza kodwa yena engabhaphathizwanga. Kwakungela muntu owayefanele ukumbhaphathiza. Leyo yimfundiso enhle yamaBaptist." Futhi nangu uJesu esiza njalo wathi, "UJohane wathi, ngidinga ukubhaphathizwa nguwe, ubuyeleni wena kimi na?" Futhi wathi, "Vumela ukuthi kube njalo." Wathi, futhi lapho emvumela yena, wathi, "Uyabo." Ngakho ke uJesu wasembhaphathiza uJohane. Futhi lapho ephuma emanzini, ngakho izulu lavuleka. Futhi wabona uNkulunkulu ngesimo sejuba, esehla phansi futhi esiza kuye. Wathi, "Le indodana yami ethandekayo, lo engimthokozela ukuhlala kuye." Kodwa hatshi, ngingaphikisani lo dokotela Davis, kodwa wayephambukile. Bona, uJohane wayengumprofeti, lelizwi lihlala libuya kumprofeti. Ngakho nxa ilizwi yenziwa laba yinyama, lalimele lize kumprofeti loba kunjani, ngoba wayefakaza ngelizwi, futhi isimilo sakhe samkhomba khonoko. Nanto ilizwi lisiza. Kathesi kuyini okwenzakalayo lapho efika ebusweni bukaJesu? UJohane wathi, "Ngidinga ukubhaphathizwa nguwe, kungani ubuya kimi na?" UJesu wathi, "Uvumele kube njalo, ngoba kusifanele, kufanele thina ukugcwalisa ukulunga konke." UJohane engumprofethi, yena eyilizwi, wayenguhlatshelo futhi yena wayelungiselela ukungena inkonzo yakhe yasemhlabeni, njalo umhlatshelo wawumele ugezwe ungakanikelwa. Futhi uJohane wamphaphathiza yena, ngoba wabakwazi kuvumele lokho kube njalo, ngoba kusifanele ukugcwalisa ukulunga konke. Umhlatshelo wawumele ugezwe ungakanikelwa. Futhi ke uJohane wamphaphathiza yena. Kwakungayisiye uJesu ebhaphathiza uJohane, uJohane wabhaphathiza uJesu, kuvumele kube njalo. Nanzelelo Abraham wayelapha njalo elelizwi lenkosi. Ilizwi lenkosi leza kuye. Yena wayenguprofeti. Futhi kathesi nanti ilizwi lisiza. Wambiza yena Abraham, hatshi Abraham. Izinsuku ezilutshwane ngaphambi kwalokho, ibizo lakhe lalingu-Abraham. Lingu-Abraham, kathesi lingu-Abraham. Umkakhe lingu-Sara, kathesi ngu-Sara. Hatshi S-A-R-A-Y-E-S-A-R-A. Hachi A B R A H A M A A B R A M A kodwa A B R A H A M A Abraham. Futhi lindoda yazikhomba yona ngokwayo lapho yena esithi, "Abraham." Oh mina, uAbraham wathi, "Elohim." Nanto ilizwi lomprofeti ndawoyinye, izimilo zombili zikhonjiwe. "Elohim," yena wathi, "ungaphi umkakho Sara?" Wathi, "Usentendeni ngemva kwakho." Futhi ngakho isimangaliso senziwa. Elohim, u-Abraham wambiza. Yena owanele konke, uSomandla, uNkulunkulu olamandla wonke. UJesu wathi lapho elapha emhlabeni, yena wenza into efanayo leyo Elohim ayenzayo. Lokho kwakhomba isimilo sakhe enguNkulunkulu. Futhi wathi ngaphambili ngezinsuku zokucina ekubuyeni kwendodana yomuntu, lapha esambulwa lokho ukuhlelwa kuza kwenzakala njalo njengoba kwakunjalo eSodoma. Elohim phakathi kwabantu bakhe, uNkulunkulu Somandla. Yikho lokho umbhalo okuthoyo, Elohim phakathi kwabantu. okweminyaka engamachuma amane ubesiphaphathiza ngomoya ongcwele u-Elohim unkulunkulu futhi ibandla. Khangela, u-Abraham wabona isibonakaliso esisodwa, okunye ukubizwa isibonakaliso, ukubizwa isibonakaliso elindele leyo ndodana yesithembiso. Kodwa isibonakaliso sokucina sibonayo ukubonakala kokucina, ukuvakatsha kukaNkulunkulu kokucina phambi kokuba indodana ethenjisiweyo ifike enkundleni kwaba ngu-Elohim enyameni yomuntu. Ngakho-ke indodana yesithembiso yeza, futhi inzalo ka-Abraham elindele indodana yesithembiso uJesu Kristu, futhi babonile izibonakaliso, ukuthululwa kukamoya ongcwele, ukukhuluma ngendimi, ukusilisa ngokukaNkulunkulu njalo lokunye. Kodwa lapho indodana yomuntu isembulwa, u-Elohim uza kuphenduka enzalweni yobukhosi ka-Abraham futhi atshengise into efanayo leyo ayitshengisayo ngalolo suku. Amen. Elohim njengoba kwakunjalo, ngani kuza kuba isimilo sikaNkulunkulu. Kathesi nxa uKristu waye enguNkulunkulu, useza kuba yisikhatshana lo mhlaba awusakungibona futhi, kodwa lina liza kumbona ngoba ngiza kuba lani futhi ngikini kuze kube sekupheleni ekucineni. Imisebenzi engiyenzayo liza kuyenza lani futhi. UJesu wakutsho lokho kuLuka isahluko 17. Kulungile, lapho sikholwa futhi sibona lezi nsuku zokucina loku hlelwa kuzaphinda njalo. Ngakho-ke amaHebheru 1:1, uNkulunkulu ngezikhathi zakudala ngabaprofethi uzibonakalise yena ngokwakhe kulezi insuku zokucina, ubonakalise ukuvuka kwabafileyo kwendodana yakhe ngokunika ibandla izimilo ezifanayo ayelazo, kusenza amaHebheru 13:8 abe yiwo sibili. Akula nsiba ezingakhethwa kulokho. Lezo zinsiba zengqungqulu zihlala ziqinile ngoba ziyinyoni zasezulwini, bazondla ukudla kwengqungqulu. Kathesi siyananzelela lokho ngezikhathi zakudala ngamathuba abaningi wakhuluma kubobaba ngabaprofethi ngensuku zokucina ngendodana yakhe uJesu Kristu ngokumvusa kwabafileyo. Futhi nangu yena uphakathi kwethu ngemva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili, uJesu ofanayo hathi omunye wabaprofethi, uJesu, haleluya, indodana kaNkulunkulu evukileyo. UJesu wathi ngolunye usuku, wathi isizukulwane esibi lesifebayo sifuna isibonakaliso, futhi baza kusithola isibonakaliso. Isizukulwane esibi lesifebayo, kunini lapho umhlaba wake wabamubi njengalokho, kumbe ubufebe nokuphambuka okwedlula okuyikho kathesi? Njengoba kwakunjalo ngensuku zikaJonasi, njengoba uJonasi wayesesiswini sensika bayishiye okwensuku ezintathu, lo busuku obuthathu, ngokunjalo indodana yomuntu kumele ibe phansi komhlaba insuku ezintathu nobusuku obuthathu. Ngakho-ke isizukulwane esibi lesifebayo sasiza kwamukela isibonakaliso, isibonakaliso hlobo luphi? Isibonakaliso sokuvuswa kwabafileyo, futhi silaso lamuhla ngemva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili, yena lokhu ephila ngokuphakathi kwethu ngalobo busuku obufanayo izolo namuhla laphakade, ezikhomba ngokwakhe ngezimilo zikaNkulunkulu ebonakalisa ilizwi kulo usuku yena athembisa ukuthi uzakwenza. Amen. Nanto ilizwi kathesi, uzakholwa isibonakaliso into elandelayo insuku zokucina ukubonakaliswa kwakhe ngendodana yakhe. Nanzelela, uNkulunkulu wakhuluma kuMose ngezisuku zakudala kuDeuteronomy 18:15, wathi iNkosi uNkulunkulu wakho iza kulivusela umprofethi onjengami. Kathesi khangela, lelo yilizwi, yilo ilizwi kwakunguNkulunkulu. Lo kwakungayisuye uMose lo. Wayengakwazi njani lokho uMose? Wayengumuntu, kodwa uNkulunkulu ekhuluma ngoMose wathi lokho, liyakukholwa lokho, kulungile. Kathesi nanzelela uJesu, khangela ukuthi izimilo zakhe zakhomba leli lizwi lesithembiso liqinisekile. Yena ngeqiniso wakwenza, wakhonjwa ngesimilo uMose athi uza kuba yiso. Abaningi babo njengalamuhla bafuna ukubona omunye umkhokheli omkhulu olo ngudokotela PH sibanibani ophuma eHartford University, kumbe ophuma kokunye okukhulu kwenye indawo njalo. Leyo kakusiyo inkomba kaNkulunkulu. Hatshi, hatshi, kakula lutho mayelana ngakho. ilizwi yilo elikhomba uNkulunkulu. Bona, uJesu wayengayisiso isifundi, njalo wayengayisuye umpristi, futhi engayisuye urabi emhlabeni, wayengumhlamuki emhlabeni. Kodwa uNkulunkulu wayeqinisa ilizwi lakhe ngaye okwamenza yena waba nguEmmanuel, leso kwaba yisitshengiselo sakhe. Kathesi lapho uJesu esenza lokho, uNkulunkulu ngezikhathi zakudala athi uza kwenza ngoMose, ayeza kwenza yena. Futhi khangela lapho ehlangana loPetro, njengoba uzekelisa kobunye ubusuku, lapho ehlangana loPetro futhi watshela uPetro ukuthi ibizo lakhe lalingubani, lesibonakaliso sakhomba ukuzitsho kwakhe ukuthi ungumesiya kuPetro, ngoba ilizwi lalithe iNkosi uNkulunkulu wakho uzavusa umprofethi. Futhi uPetro weza, owayengusimoni ngaleso sikhathi, weza lapha ekhona, futhi uJesu wamkhangela wathi, ibizo lakho ngusimoni, futhi uyindodana kaJonasi. Lokho kwakhomba isimilo sikaKristu ukuba yilo ilizwi uMose alithembisayo. UPetro wakubona ukuthi leso sibonakaliso sakhomba uJesu ngoMesiya, uNkulunkulu wayekuKristu ugcobo lwensuku zokuphela.
KuNathaniel, khumbula, kwatshela uSimeon ibizo lakhe. Kathesi khangela, kuNathaniel wakhuluma lokho ayekwenzile. Ubungaphansi kwesihlahla lapho ngikubona, lokho kwamkhomba yena engumesiya. Wathi, uyindodana kaNkulunkulu, uyinkosi yako-Israyeli. Wakhonjwa isimilo selizwi elathenjiswayo elokuthi uzakuba ngumesiya. Inkosi uNkulunkulu wakho uzavusa umprofeti. Umfazi omncane emthonjeni wamtshela lokho ayeyikho, futhi lokho kwamkhomba njengalo umesiya othenjisiweyo. Bona, isimilo sakhe, izimo zakhe, kwakuyilizwi libonakalisiwe, kwakuyizimilo zakhe zitshengisa ukuthi ilizwi lalinguNkulunkulu. Ngakho lo kwakunguNkulunkulu ebonakaliswa kuKristu. Ngathesi kukhangele, qaphela, uPetro waboniswa ukuthi ungubani. UPetro ngokubiza ibizo lakhe, waboniswa kuNathaniel ukuthi ungubani. Ngokumtshela lokho ayekwenzile, waboniswa ukuthi ungubani ngomfazi ngokutsho lokho ayeyikho. Lokho aye ukuba yena wayengubani, lokho akwenzayo yena, futhi nalokho ayeyikho yena, wabonisa izimilo zakhe zobumesiya ukuthi zaziyini. Lokho kwakuzaba izimilo zikamesiya. Khangela umfazi omncane esitsho into efanayo, mnumzana, ngiyabona ukuthi ungumprofeti. Asizange sibe lo mprofeti okwamakhulu eminyaka, sibe lobunenge bebandla, ukuxubana okunenge lokwehlukana kwamasonto, kodwa zange sibe lo mprofeti okwamakhulu eminyaka. Siyakwazi ukuthi nxa uMesiya esiza, lokho yikho okuzakhomba. Wathi yena, mina nginguye lo okhuluma kuwe, akula okungaqinisekanga ngakho, nginguye yena. Lokho kwambonisa yena ukuthi ungubani. Umfazi owayesopha igazi wambona ukuthi ungubani, yena ilizwi, njani ngalokho ayekwenzayo lapho ukholo lwakhe lumthinta. Wachibilika futhi wathi, ngubani ongithintileyo? Wabakwazi ukuthi kulento eyenzakeleyo. Lokho kwakhomba uJesu njengomesiya. Wakukholwa futhi wathi, nxa ngingathinti isambatho sakhe, ngizasila. Ngakho lapho ethinta, wachibilika wathi, kathesi umbani ongithintileyo mina? Futhi bonke bakulandula, kodwa isimilo sakhe sobumesiya. Amen. Ngithemba liyakubona lokho bandla. Lalela lapha sesivala. Lapho wamthinta, kwakula makhulu mhlawumbe bezama ukumthinta. UPetro laye wamkhuza yena wathi, yebo bonke bayakuthinta wena. Wathi, yebo, kodwa kulo muntu ongithinte okwahlukileyo. Ilokho okwahlukileyo lokho kuthinta kokholo. Bona, wathi, kulo muntu ongithintileyo kwakuyikuthinta okwahlukileyo. Ngiphele amandla. Amandla aphume kimi, amandla aphumile kimi. Kathesi nango emile. Kathesi futhi nabafundi bakhe yena besithi ngamanye amazwi, uzwakala ingathi ngumuntu ozekelelayo. Ngani abantu umuntu wonke uyakuthinta? Khangela esakhe, khangela esakhe isitshengiselo kathesi. Waphenduka wakhangela exukwini, wamkhomba yena khonapho, wayengeke abesazifihla. Futhi wamtshela isimo sakhe, futhi wathi ukukholwa kwakhe kwamenza wasila. Wabakwazi ngalokho ukuthi amaHebheru 4:12, ilizwi liyadalula imicabango lenhloso zenhliziyo. Isimilo sakhe samkhomba yena ukuba ilizwi likaNkulunkulu lenziwe laba yinyama futhi lihlezi phakathi kwethu. Amen. Ngiyacabanga into efanayo iyamkhomba yena uJesu Kristu ovukileyo ephila phakathi kwethu kulobu busuku ofanayo izolo namuhla futhi laphakade.
Katesi njengama Yeperu 13:8 eqinisekile isimilo sakhe siyamkhomba yena lamuhla njengoba senza ngaleso sikhathi ngendlela yinye. Khangela uCleopas futhi labanye ngemva kokuvuka kwabafileyo, uJesu wazikhomba yena ngokwakhe ngendlela ayehlephula leso sinkwa ukuthi wakwenza khona ngendlela nje ayenza ngayo engakabethelwa. Futhi ba lokho kwakhomba isimilo sakhe ngoba yiyo indlela ayenza ngayo. Kathesi nxa ebelapho kulobo busuku angasikhomba njani yena uqobo njengoba wenza yena izolo, ngoba uyafana yena lamuhla futhi ebenjalo kokuphela ngikukhomba. AmaHebheru 4:14-15 unguye kathesi uthi ungumpriesta wethu omkhulu ongathinteka ngobuthakathaka bethu. Ongumpristi wethu omkhulu khona kathesi ngemva kokuvuka kwakhe kwabafileyo, ngemva kokuvuka kwakhe, ngemva kokungcwatshwa kwakhe, ngemva kokuvuka kwakhe, ngemva kokwenyuka kwakhe. Amen. Ulokhu ehlezi efana izolo lamhlala phakathi, umpristi omkhulu lo othintwa yibuthakathaka bethu. Amen. Uyilokho khona kathesi kuyo yonke indoda lomfazi olapha oza kukholwa ungumpristi wethu omkhulu ofana izolo lamhlala phakade uphila kokuphela. Ngiyakukholwa lokho. Izimilo zakhe ziyamkhomba kokuphela engofanayo njengoba lapho ephila emhlabeni, ulokho ephila lapha kulobo busuku ngesimo sikaMoya Ngcwele. Uyaphila kokuphela futhi izimilo zakhe ziyamlandela njengoba zihlala zisenza nxa elokhu ephila. Ngilokubonga kulobo busuku ukuthi uNkulunkulu ngesikhathi sakudala nangamathuba amaningi wakhuluma kubobaba ngabaprofethi kulezi nsuku zokucina ngendodana yakhe uJesu Kristu. Ngazange ukuthi ngikhulume isikhathi eside kangaka, ngikhohliwe ngakho ukuba kunjalo. Ngilusisi ngiza kuma kasithandazi. Baba osezulwini, uNkulunkulu omkhulu lomusa, Nkosi mhlawumbe ngikhulume kakhulu, ngiyakhuleka uNkulunkulu ba ngiyenzile uzangithethelela, kodwa Nkosi ingeke ngicela uxolo ngalokho engikukhulumileyo. Ngikhulume lokho wena okuthileyo elizwini lakho lapha kathesi, ilizwi nje kumbe amabili kuvela kuwe Nkosi. Mhlawumbe wonke umuntu lapha uzakubona kulobo busuku, abancinyane, abantu abagulayo bazakusiliswa lapho bebona ukuthi wena ulokho ungomkhulu umpristi wethu omkhulu. Ngiyakhuleka Nkosi kule imizuzu emlithwane elandelayo ukuthi uzakwenza lumbiko uphile njalo ngobuqotho kulokho engikutshileyo ngezwi, makuthi isimilo sakho sikukhombe wena phakathi kwethu kulobo busuku ukuthi uyafana izolo lamhlela phakathi, ngoba kungebizo likaJesu siyakucela khona. Amen. Okwesikhathana nje kathesi ngiphuzile kancane, kodwa lingabekezela lonke ukuba libe lodwendwe lomthandazo okwethumi lanhlanu amathumi amabili emzuzu. Ngalithanda, phakamisani isandla senu uthi si kulungile. Ngiyalibonga, bonga. Bengithembise ukulikhulula ngelezi fica munwe munye lengxenye sokuyileso sikhathi manje seimzuzu engamathumi amabili ukuba sithaye. Ngakho nxa linganginika phose imzuzu elithumi ngizaphangisa. Asiboneni iwapha amakhadi omthandazo abawaphileyo lamuhla. Oh yini, saqalisela ngapi ubusuku lobuyana? Elokuqala, elokuqala, futhi ke thina izolo ebusuku njesi uMoya Ngcwele. Bengilalele lamuhla futhi ngiphinda lokho okwakhulunywayo, amanye amabizo esiFrench ngangi uMoya Ongcwele, indlela kuphela engangiyenza ngayo yikuma nje ngibone. Bona ngezinye isikhathi nxa ubona umbono kumele kuphendulwe futhi kucasiswe kutolikiwe. Umbono njengoba ungabona imvu, lokho kungatsho uthinta. Bona kumele ube lencazelo yakho. Bona futhi uphendule lo mbono ubusucasisa. Futhi nginanzelele izolo ebusuku kangizange ngenelisi ukubiza lawo mabizo esifrench ngenze okukuwabela e-Afrika futhi lakulabo amalawu lamahedeni. Lezi zinto kwakungaphela ibizo labo khonapho, ukubatshele ukuba bangobani kulipele khonapho ngolimi lwabo, babe besi bakwazi ukuba kwaye kuyini lapho ulipela. Kodwa bona, kodwa wazi zonke indimo onguNkulunkulu
ongunaphakade. Kasiqaliseni ngalobo busuku kusukela sithi amachumi ayisikhombisa lanhlanu kusiya ekhulwini ku-o ngu-o yikho akuchileyo ngi oye kulungile. Ngubani olekhadi lomthandazo lamachumi ayisikhombisa lanhlanu kasiliboneni ku-o ikhadi lomthandazo o elamachumi ayisikhombisa lanhlanu phakamisa isandla sakho loba ngubani olalo o kulungile. Woza khona lapha amachuma isikhombisa lanhlanu amachuma isifica minwe mbili amachuma isifica minwe mbili lanhlanu amachumi ayichiya galulunye amachumi ayischiya galulunye lanhlanu ikhulu woza ngapha nqa uthanda kulungile yenzani udwendwe ngangapha ngokuphangisa ngoba kasoze sibe lesikhathi ngizathemba nje ukuthi liza kwenza. Khangela ikhadi lakho lomthandazo, khangela ikhadi lomthandazo likamakhelwane wakho, ini futhi uba omunye egogekile, bahambise entwendweni lomthandazo. Ngakho uba ubabele o njengo o amachumi ayisikhombisa, amachumi ayisikhombisa lanhlanu kusiya ekhulwini. Folani khona lapha nxa lithanda loba lapho elikhona ezitezi loba ngapi futhi ehlani phansi futhi lize edwendweni ngokuphangisa nxa lifuna ukuze sigcine isikhathi kathesi inengileni lapha abangela khadi lomthandazo ungaphakamisa isandla sakho futhi kuthi kangela khadi lomthandazo fowethu Branham kodwa ngiyakholwa phakamisani izandla zenu kathesi khumbula ngizakhuluma kini ngomphristi omkhulu ungumphristi omkhulu oloku zwelana lobuthakathaka bethu unguJehova Jaire umhlatshelo ophiwe inkosi unguJehova Rafa inkosi esilisa zonke izifo zakho liyakukholwa lokho unguJehova Manase isihlangu ikhawu ikuthula kwethu kulokho enjalo awu bangaka abakholwa ukuthi wonke lawo amabizo okuhlenga kaJehova ayebalelwa kuJesu ngeqiniso wayemele benjalo nxa yena ngani awehlukani seki ngakho wayemele yena abe yiwo wonke futhi nxa elokhu yena enguJehova Jaire unguJehova Rafa nxa enguJehova Jaire unguJehova Jaire ngumhlatshelo wenkosi onikeziweyo wensindiso ngakho unguJehova Rafa lo osilisa izifo zethu zonke amen ukusiliswa ngeza ngoNkulunkulu kuphela. Kulungile lapho abantu besa layina ngangila sikhathi ukuba ngibone ukuba bangobani lokuthi bayini kodwa kathesi lonke phandle le elaziyo ukuthi mina kangilazi phakamisa isandla sakho uthi ngilesidingo sikaNkuluNkulu kodwa ngawungazi mfowethu Branham kodwa ngilesidingo sikaNkuluNkulu ngizaphakamisa isandla sami kathesi nxa lingahlaliseka okwemzuzu emlutshwane likhangele linanzelele lithule. Kathesi kangitsho lapho ngisithi ithule xa inkosi ngenza loba kuyini ungafuni ukudumisa inkosi lokho kuyikukhonza kodwa engutshoyo ukuphonga ugijima ndawo yonke usukume uyazi lokho yikungahloniphi bona futhi umoya ongcwele ulenhloni kakhulu bona into enje enjengaleyo uyangichiya nje futhi sokumele ngilwiseke futhi njalo bona kodwa nxa ungalalela. Liyakhumbula isithembiso sakhe soqala, yenza abantu bakukholwe futhi ke ubeqotho. Akulanto ezakuma phambi komthandazo. Liyakukhumbula lokho, kunjalo futhi lokho. Kangikaboni usehluleka, futhi kakusoze kwehluleka. KunguNkulunkulu. Kathi sizophangisa le line yomthandazo ukuze sidlulise abanenge sibenelisayo ngenxa yabantu. Kodwa line lamakhadi omthandazo futhi lingabizwa ngalobu busuku. Bamba ikhadi lakho siza kuthola kulungile kathesi lina phandle le elingela amakhadi omthandazo khumbula kumbe lina phandle le loba lila makhadi omthandazo kumbe hatch kholo nje ukuthi unjengamaHebheru isahluko 4 lapho ungumpristi omkhulu ongazwelana lobuthakathaka bethu bona nxa yena ehlala bona ukuba uJehova uzibonakalisile yena ngokwakhe phakathi kwabantu bakhe njengoba wenza ngesisuku zeSodoma kulungile. Kulungile nomzana kathesi kasikhulekeni manje libe lenhlonipho sibili kathesi khumbulani ilizwi elivela kuNkulunkulu ledlula elingakhulunywa loba ngubani kathesi lindoda lapha angimazi futhi ngina kanela uyisihambi kimi uyiso nomzana uyisihambi siyazi into eyodwa ukuthi sonke sobabili kumele sime ebusweni bukaNkulunkulu ngelinye ilanga njengabantu kumele sihlangane khonale lesi isikhathi sokuqala ukuhlangana kathesi nxa ungeza lapha nxa ugula angazi kungaba ngenyinto bona kodwa nxa ngabeka izandla phezukwakho uthi mayidunyiswe inkosi hamba usile lokho kulungile ungakukholwa lokho. Kodwa sithi ngabe uyakutshela lokho okubi ngawe, kathi sibona lokho kwahlukile, ngakho uzaba kwazi ukuthi lokho kuyabonisa isimilo sakhe. Bona, lokho kungeke kube isimilo sami. Ngingumuntu ngeke ngazi lutho ngaye. Ngimtshele nje, kangikwazi yena, kangazi, kodwa lokho kungenzani? Lokho kungabonakalisa isimilo sikaJesu Kristu onguye izolo lamhla laphakade. Ngisazi ukuba kungeke kube yimi. Kungeke kube yimi ngoba kangiyazi lindoda. Ngiyaphakamisa isandla sami, nanti ilizwi. Bona, angimazi. Yena kangazi kodwa isimilo sika Jesu Kristu. Nxa uJesu wayemi lapha futhi laye egula, nxa kwengathi inkosi Jesu ngisilise, wayengathini uJesu kuye, sivele singokwenzile. Kunjalo na? Walinyazwa ngenxa yezimpambeko zethu, ngemvimvinya zakhe sasiliswa, konke ukuhlengwa esingaba lakho kwaqedwa eCalvary. Kusukela lapho usiya phambili, ikukholwa, ukukholwa umsebenzi oqedweyo. Kunjalo na? Kulungile. Ngathesi nxa uJesu ephila, futhi ngikhulume ngelizwi lakhe, nanko lapho okhona, ubuyele kulobo bulula lokukholwa, ukukholwa ilizwi lakhe. Lapho ehlangana lami ngalobo busuku, yena wathi uza kufika ekutheni uzakwazi le mfihlo zenhliziyo zabo. Abasoze bakholwe lesi isibonakaliso sokuqala sesandla, kuzamele bekholwe lesi. Bona, bengekeli ukwenza lokho. Ngakho ke igazi liyathuka umhlaba, njengoba kwenza esikhathini sika Mose. Wathi bangekele ukukholwa lezo zibonakaliso ezimbili. Ngakho thulula igazi phezu komhlaba. Bona, thulula amanzi phezu komhlaba, kuzakuba ligazi. Ngathesa ukuthi ngibone nje, nxa ngingabona nje ukuthi uhlupho lwakho luyini, lokho kungakusuthisa futhi ukwenza ukholwe. Kungeke kube njalo na? Uyakwazi kuyamele kube isimilo somuntu engokhuluma ngaye uJesu Kristu. Indoda lapho ngimkhangele nje, ubuyela emuva, usibekelwe. Akula into leyo umuthi ongayisiza indoda usesimeni sokufa. Kunjalo, ube lokuhlinzwa. Lokuhlinzwa kube ikuhlinzwa kokuphelelwa ngamandla, kuthi imvukuzane, njalo imvukuzane isabeleli indawo zonke. Nxa kunjalo, phakamisa isandla sakho. UNkulunkulu kuphela angamsilisa. Kodwa khangela, ngifuna ukukhuluma ulutho kuwe nomzane. Lo Satan angabe ecatshele inqamo kadokotela, kodwa nangeke acatshele uNkulunkulu. Uyakukholwa lokho? Uyakukholwa lokho? Ngakho ngiyakhuleka ukuthi ngebizo likaJesu Kristu kayimthiye lento. Mayiphile indoda. Akusilutho. Ngiphele amandla nje, kulungile. Wena nami singabafokazi omunye komunye. Indoda lomfazi bayahlangana. Kathesi njengendoda, ngangikwazi futhi, mhlawumbe njengomfazi, ngawungazi. Akwedluli nje ukuthi ubone ibizo lami, kumbe umfanekiso, kumbe enye into enjengalokho. Kodwa kasazani. Izimilo zethu asazani. Izimilo zethu. Kodwa izimilo zikaKristu. Yena uyilizwi, futhi lelizwi lithenjiswe okwalamhlanje. Ungizwile ngikhuluma. Ngakho ke izimilo zakhe ziza kumkhomba yena lapha, hathi mina ngimkhomba yena. Kangikwazi, uyakuzwisisa. Ibandla lethu liyakuzwisisa lokho. Bona, ngingumuntu, ngingumfo wenu, njengomfazi emthonjeni. Utsho lokho okungalunganga ngawo, into engalunganga ngawo, kumbe lokho okufunayo, kumbe lokho ongakho lapha. Yeka uNkulunkulu abe ngumahluleli walokho. Ubulawa isimo sokusilela igazi, lokho liqiniso. Angithi ngichaye lokho izikhathi zonke. Omunye umuntu ecabanga ukuthi ngikucabangele lokho. Kangikucabangeli lokho, hathi kanye nasikhatshana. Ngiyakuzwa lokho. Omunye, ungeke ufihle imicabango yakho kathesi. Kathesi kulaba phosi ngiyazi ababili abacothozayo, abasibili bahlezi lapha. Bona, ngakho ke kathesi kumbula, ngingabiza ibizo lakho futhi uNkulunkulu angakwenza ngakho. Yekela ukucabanga lokho. Yeka ngikutshengise. Khangela lapha Nkosikazi, khangela kimi. Kangikwazi ukuthi ukutshelene, kodwa ngiyazi ukuthi uyini. Futhi lokho isimilo sakhe sikhonjiwe. Yebo, ikuphatheka kwegazi, igazi, amanzi. Kathesi lapha nansi enye into. Bona, ngabe cabanga ukuthi ikucabangela. Ulomntwana omkhulekelayo olapha, liqiniso. Kule emphinjeni wakhe, amadlala uvuvukile phakathi kwamakhala, ulindele ukuhlinzwa. Akunjalo yini? Thatha leso sifiyo futhi usifake phezu kwakhe, njalo ukholwe. Ungathandabuzi, akasoze adinga ukuhlinzwa. Kathesi kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Sakubona. Into eyiyo kulo umfazi lapha, yikuba kulento
oyesabayo. Uyesaba ukuthi umkhango usuphenduke waba imvukuzane. Kathi sihamba ukholwe futhi akusoze kube njalo. Hamba nje ukholwa ngenhliziyo yakho yonke. Izimilo hatch ezami ezakhe. Uyakholwa kathi? Lokho kumele kwenze umuntu wonke akholwe. Manje kangikwazi. Ngingumfokazi ku uNkulunkulu uyakwazi. Uyakukholwa lokho na? Uyakwazi ukuthi kangikwazi. Futhi uyazi ukuthi ngawungazi. Ngakho uyakholwa ukuthi lumoya okhulumayo ungeke kube ngumoya wami ngokuba mina njengomuntu kangikwazi. Kodwa isimilo selizwe elithenjisiweyo ilizwe elibukhali ukwedlula inkemba esika nxazombili njalo lidalule imicabango lenhloso zenhliziyo. Uyagula kakhulu ubulohlupho lwabafazi obekuyisibeletho njalo leso sibeletho besilemvukuzane futhi wayathatha olunye uhlobo lokwelatshwa kwaba yikwelatshwa kusetshenziswa iradiyamu futhi into kuphela okuyenzileyo kwaba yikuhlakaza wonke emzimbeni wakho futhi uza kufa nxa uNkulunkulu engakusilisi kuliqiniso lokho. Uyakholwa kathesi uza kukusilisa makuthi uNkulunkulu wasezulwini akhalimele lo Sathane ocatshele idokotela angabe ecatshele iradiyamu kodwa hatshi umoya engcwele. Khamba umkholo yena kathesi dadi ungathandabuzi la kancane kodwa kholo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angasilisa leso simo sofuba futhi akwenze uphile. Uyakukholwa ngakho zihambele uthokoza usithi ngiyakubonga Nkosi ngiyakholwa ufuba lwami soluphelile. Sakubona kuphathekile ngemizwa ubuphathekile ngemizwa okwesikhathi eside lapho kubangele izilonda zingene esisini sakho ukukwenza isisu sakho sibe lohlupho futhi ufuna ukudla kwakho kwantambama. Ungayenza lokho engutshela ukuthi ukwenze. Hamba udle ngebizo lenkosi Jesu. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Uyinkosazana enhle elamandla. Ukhangeleka kunjalo. Uyangikholwa ukuba ngiyinceku yakhe na? Uyakholwa ukuba izimilo zakhe zingabalapha ilizwi lona ngokwalo lesithembiso salolu usuku imisebenzi engiyenzayo lana liza kuyenza. Angingeke ngasilisa yena usekwenzile kudala. Lokho kodwa izimilo zakhe ziyambonakalisa yena. Angatsho ukuthi yikuyini okuhluphayo. Ulohlupho lwabesifazane, uhlupho lwabesifazane. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyalusilisa kathesi. Zihambele alusayi kukuhlupha futhi. Kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Uyangikholwa ukuba ngiyinceku yakhe na? Nxa uNkulunkulu angangitshela ukuthi uhlupho lwakho luyini, uzakholwa ukuba isimilo sika Jesu Kristu usemhlane wakho. Ngakusekho. Khamba kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Kholwa. Woza Nkosikazi. Lawe futhi ulohlupho lwesisu. Kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Njalo hamba udle ukudla kwakho kwantambama. Khohlwa ngakho uJesu Kristu uyakuphilisa. Woza. Uhlupho lwakho ligazi lakho. Ulithukela elinenge egazini. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakuphelisa futhi akusilise kulokho. Zihambele njalo uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu uyakuphelisa. Khamba kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Nkosi umhlane wakho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzasilisa umhlane futhi akuphelise. Zihambele futhi kwethabe njalo uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu. Lawe futhi ulento yonakeleyo ngomhlane wakho. Qhubeka nje uhamba usithi ngiyakubonga Nkosi sengisilile. Ukholwe ngenhliziyo yakho yonke. Lawe futhi ubulohlupho lomhlane. Wazini ngalokho. Kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Kathesi futhi uzihambele njalo uphilisiwe. Kholwa uJesu Kristu uyakuphilisa. Nxa ungakholwa izinto zonke ziyenzeka kulungile. Sitha ngikhulumanga lutho ku wedlule nje futhi ngibeke izandla phezulu kwakhe. Uyakholwa ukuthi uzaphila. Bayabona lokho okungalunganga. Uyakholwa angasila. Woza lapha. Ngiyaminyanya lusathane ngebizo lika Jesu Kristu. Amandla kaNkulunkulu makasilise umntwana. Amen. Ungathandabuzi la kancane. Futhi uzaphila. Kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Nxa uNkulunkulu engakusilisi, uzakuba sodondolweni ngelinye ilanga ngesifo sokuqaqamba kwamalunga. Kodwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyasilisa isifo sokuqaqamba kwamalunga. Ngakho hamba uthi ngiyakubonga Nkosi. Ngiza kukholwa futhi wena ngiphilise. Kulungile. Woza kathesi. Ngibudala bakho sibili. Uphathekile sisibili ngemizwa. Uyaphatheka sisibili ngemizwa. Isikhathi sesihambile ntambama. Lapho sisebenza nakho konke. Uyaphatheka emizweni. Uyakholwa kathesi. Akusayi kukuhlupha futhi. Zihambele usithi. Ngiyakubonga Nkosi Jesu. Woza nomzana. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyasilisa uhlupho lwenhliziyo. Uzaphilisa inhliziyo yakho. Qhubeka nje uhamba. Usithi ngiyakubonga Nkosi ngiyakholwa ngenhliziyo yami yonke. uNkulunkulu uyasilisa iTB futhi uyakuphilisa lawo. Uyakukholwa lokho nomzana ngenhliziyo yakho yonke. Kulungile, zihambele nje uthokoze usithi ngiyakubonga Nkosi Jesu.
What about you out there? Do you believe? How about the audience? Some of you in the audience now believe.
Lina ke phandle le liyakhola. Umbuthano ke abanye benu embuthweni kholwani kathesi. Lindoda ehlezi khona lapha olesichiso semithanjana yomoya yamaphaphu uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyasilisa uhlupho lwemithanjana yomoya yamaphaphu kulungile ungaba lalokho okucelileyo ke amen ukuphatheka kokukhwela kokupompa kwegazi uhlezi khona ngemva kwakhe lapho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angasilisa ukukhwela kwegazi lakho ukuthile nomzana kangimazi kangaze ngimbone empilweni yami uthi nomzana uyakholwa ukuthi leyo nkantsho emsipheni yakho ukuphatheka kwemizwa yenkantsho yemsipha uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyayiphilisa uyakwenza phakamisa isandla sakho nxa ukholwa kulungile umkakho ohlezi laphaya uhlutshwa ludubo lwezikhala ngemuva kwesihlathi uyakholwa buya kuthiya lawe dadi inkosikazi ehlezi ngemuva kwethu laphaya ulokuthisa kwemizwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyasilisa ukuthisa kwemizwa yakho Nkosikazi nansi inkosikazi elejazana elincane ogqoke ijazi elibomvu lapha uhlezi lapho layo ulodubo lwezikhala ngemva kwesihlathi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzasilisa udubo lwezikhala ngemva kwesihlathi zakho phakamisa isandla sakho nxa ukholwa omunye umuntu lapha okholwa ukuthi izimilo zikaJesu Kristu ziphakathi kwethu kulobu busuku phakamisa isandla sakho uthi ngiyakholwa bonke abaphakathi lapha lingamamukela njengomsilisi wenu mana ngezinyawo zakho njalo uthi ngiyakukholwa sukuma sukuma phumane esihlalweni zenu lalabo kuyini uJesu Kristu ofanayo izolo lamuhla laphakade ngikupha khona ngebizo lenkosi uNkulunkulu.